okuqhakathekileyo nje ukuthi aluba uyalalela okuthiwa ngabantu uyalalelwa okuthiwa zingcitshi ayenze khonoko kufunakalayo sibona nje labo ongani uyabathemba abe IMF abe World Bank bayakhonona ukuthi kalandeli ngendlela abamcebisa ngayo kube lalabo labo angani bayamtshaya ihlombe kwesinye isikhathi bengamtsheli iqiniso abamabhizimisi ungakhangela abamabhizimisi nxa uhulumende khipha ama-monetary policies kumbe imithetho ethize ngabakuqala ukumtshaya ihlombe akokuqala ukuthi uhulumende wenze okuhle okumangalisayo kodwa esikunanzelelayo ukuthi ubona nje abamabhizinesi kuyibo asebenza khala njalo bekhuphula intengo yezinto kabafuni ukumtshela ke uhulumende ukuthi uyaphambanisa kumbe kuyesaba asikwazi kodwa ke lokhu okwenzakala phakathi kwelizwe akusimangalisi sike sakutsho ukuthi yikho lapha umnotho oyakhona
emhlanganweni wanamuhla lo ubona kusiba lokuvumelana yini uhulumende senelisa ukupha izisebenzi zakhe imali eziyifunayo
asiboni nje uhulumende egwanisa ke ukubhadala ke esingathi i-living wage ngaphandle kokuba atshintshe izenzo siyaprinta phela imali ukuze akwanise ukuthi aholise izisebenzi zakhe so ngokubona kwethu akusoze kube lesivumelwano singabe singathi ngesilungu a short term arrangement kodwa sizabona nje ekuqineni ingxenye izisebenzi zikahulumende zisamukela nje khonoku ababekunikiwe akusoze ke kubahambise ndawo sizabona futhi bebuyela futhi etafuleni besiyakhuluma babe lokho bekhuluma bephindelela esingathi i-collective bargaining arrangement engapheliyo ngokuthi uhulumende kukhanya ngani okwamanje kakenelisi akalamandla ukuthi engakwanisa ukubhadala ama-minimum wages
Lina njengeZCTU like lakhuluma ngokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni iluhamba njani uhlelo lwenu lolo
siza bizela amalanga alandelayo ukuthi siqala nini ke lokhu ukutshengisela so inkulumo zethu siqhubekela phambili sizama ke ukuthi sichasise okusobala ukuthi yikuyini ke okusibangela ukuthi sitshengisele ngokuthi abanye bangabone engani siphonkulwa lohulumende wabo kumbe iparty yabo sizama ukuchasisa ukuthi hayi indlala ibuyanga yibo obenza nje sitshengisela asilwi lo muntu